ngemva kokubana kungene uhulumende omutsha okamongameli omnangagwa, sibonile into abathi ngesilungu i-re-engagement, ukubuyelelana namanye amazwe obekungasekho elizweni lakithi leZimbabwe, esesililizwe elizimele lodwa lingasadlelani namanye amazwe. Ukanti-ke khonoku-ke isiphetho sakhona yikuthi kona izinto azivamanga ukuhamba kuhle nxa abantu bengama bebodwa, isekelo luyadingakala ezikhathini zonke. Ngibona ngemva kokhetho nxa solwenziwe lwenziwe ngendlela ebalulekileyo nempumela iphume kahle, sizabona amazwe amaningi sekili huquze ngena lapha kwele Zimbabwe.
Abaningi bathi akukabi lenguquko ekhaya, sesikhangela indwendwe emabhanga lokhu kunjalo, akulamahluko. Ukuthi pho ukuhamba konke lokhu kulethelani ele Zimbabwe?
Right. Indlu yakho ungayibhidliza ngelanga elilodwa, kodwa ubana uyakhe kuzathatha isikhatshanyana. Umuntu ocabanga ukuthi khona ngokungena kukaba bomnankagwa lohulumente omutsha lowo kuyahle kuvuke kusasekuseni sokusove amaproblemu wonke ebesilawo, lowo muntu uyabona uyabe ehlala emaphuphweni. Asonto ezayenzakala overnight, i-process kuzaiuhanthiwangithiubana even laba abamazwe abanye abaphandle basamile bakhangele bamelele ukubona i-election. Into enhle ukuthi uba umnankagwa engena kangenanga wathi yona ngifuna ukubambelela kulapho kungena i-election, nangusekhoasibizeni ukhetho sezinto esingoba laphana ebesekuqhisa ithemu emnumzana umgabe owayeyiphiwe eyayiphela ngo-2018, so ibingakapheleyo ithemu. Ngakho-ke nalabo abantu abanezimali amazwe amanye lawa basakhangele bafuna ukubona ukuthina sizawabamba njani amalungiselelo okhetho, njalo sizalibamba njani ukhetho. Ngemva kwalokhu-ke sebezabala lokho abakuthiwa ngesikhiwa yi-confidence yokuthi beze ngobuningi babo bezothela imali phakathi kwelizwe laseZimbabwe. So konke lokhu ngamalungiselelo, kodwa-ke ama-queue ebhanga lezi zinto ezinjanjani ezihlubayo azisoze-ke zisoze-ke overnight, kuzaba yi-process, kodwa elakusasa liyathembisa.